Baze ngobuningi babo abantu emngcwabeni kamuyi uGenius Kadungure obhubhele engozini yasemgwaqweni emehlele lapho angqingilane khona lenye imota wayatshayelela esihlahleni imota yakhe yahle yalumatha umlilo kusehlakalo esimehlele emadabukakusa ngesonto evela kwenza umcimbi wosuku lokuzalwa lomngane wakhe uMichel Amuli laye ophelele kuleyo ngozi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati utshelele umsakazi wokuba ingozi ethethe imphefumulo kaJinimbi labangani bakhe abathathu kungeyabangelwa yikungalandeli imithetho emgwaqweni kanye lokugijima ngesiqhubu esikhulu. Waxwayisa uZulu ukuba alandele okuthiwa imithetho yokuhamba emgwaqweni. Lanxa ubechazwa njengomuntu obeqhuba amabhizimusi akhe ngendlela engacacanga, okubalisa elokuthengisa amandla okuphekisa ohlobo lwegasi, iningi labakhulume phezu kukamuyi bamchaze njengomuntu owayesebenza nzima ukuzithuthukisa lokuthola imali yenzuzo. Udade wabo kamuyi uJuliet utshela bekade bekulo mngcwabo ukuthi umne wabo uGenius kwakungumuntu owakhula ehlupheka kodwa owayehlala ezitshela ukuthi ufuna ukuguqula impilo yakhe aqede ubuyanga. Baze ngobuningi abangane bakhe abavele kumagumbi omane omhlaba ukuzavalelisana lomunye owayedume ngegama lokusomisa lokuthi Jinimbi uGenius Kadungure. Batshele uZulu obesemngcwabeni lo ukuthi kungamanga lokho okukhulunywa nguZulu ukuthi wayesebenzisa imithi ekuqhubeni amabhizimusi akhe. Omunye wabangane bakaJinimbi uchaze umuyi njengomuntu owalesiphiwo sokusebenza nzima, hathi lokho kuthiwa ngabanye ukuthi wayesebenzisa inyoka. Omunye wabakhulumisane lalo msakazo uMnumzana Victor Dube isakhamuzi seBudiriro uthi lanxa wayengamazisisi umuyi kusobala ukuthi wayengumuntu owayethanda ukukholisa.
Abantu bamele bekufunde kungakhathali ukuthi wayengumuntu owakhula eDubeka esenzane waba njani, ukuthi khona hhayi empilweni ukuthola izinto zonke ukhohlwe la ukuthi usemhlabeni hhayi yikho into elungileyo. Kumele lawe nxa wawudubeka ubokhumbula phela ababedubeka ukuthi hhayi ubakhona lakathesi ababefana lawe usakhula. Usebenza njalo njengoba umuntu wayesisebenzela. Ngathi lapho engake ngazwa ngaye ngansizwa nje bembambemthika bhadale umthelo wetaxi njani. Angizange ngimuzwe kuzindaba zokutshontshwa kwemali umbeni khona okwesibuzwa ngabafana abancane ukuthi hayi uzakuthiwa wenza abathi ngesilungu amadili lawa. Angizange ngizwe khonokho. Ikutsho ukuthi ekusebenzeni kwakhe hayi ukhanya ungathi wayemuntu okhaliphile sibile owayesebenzela imali yakhe.
UGenimbi obeseneminyaka engamathumi amathathu lasithupha yokuzalwa 36 ubhubhe ngensonto ekuseni ndawonye labangane bakhe akade besemoteni yakhe ayihamba ngayo yohlobo lwe-Rolls Royce Wraith, ababalisa uLimumba Karim waseMalawi, Michel Amuli owaziwa ngelokuthi Mimi Moana kanye lentombazane yeMozambique u-Elisha. Izihlobo zemuli zabathathu laba bezikhona lazo kulo mngcwabo. Izakhamizi labangane bona bachaze umuyi njengomuntu obelomusa njalo ethanda abantu. Ngimele Studio 7 ngiseDombo Shaba, ngingu Mavis Gama.